Sokuyisika desendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuNtulikazi 2020 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangele elizweni lonke nje jikelele kule problem ekhona abantu laba abaphuma abasuka kwamayamazi abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma isolation centers wona lawa uthola abantu bayabaleka bengazange beteste kuhle
phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike 198 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Kuqoqwa umhlangano phakathi kwenkokheli yabokholo lwesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe atshiyeneyo okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye-263 Chat kuqale lamhlanje emthethwandaba kamantshi eMbare. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabantu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike 198 belalo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 885. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 206. Abagulayo okwamanje bangamakhulu edlula ayisithupha 670 njalo selibulele abayisitshiyagalolunye 9. Asebehlolwe umkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalombili 82,077. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12.2 million. Kuthi asebebulewe yilo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 553,180. Asebesindile bayizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.1 million. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 522,104. Asebefile bayinkulungwane phose ezilichumi lambili 12,206. Asebesindile bazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 254. Ngokuthi okwenhlanganiso ye-African Union, idolobha lakoBulawayo selilabantu abedlula ikhulu lengxenye 154 asebetholakale belegciwane le-coronavirus. Izolo kuphela kubanjwe abantu abangamachumi amahlanu lanye 51 okulinani eliphezulu ukwedlula zonke izabelo eZimbabwe. Iningi lalaba bantu ngabatholakala ebantwini abangazange baphume elizweni okwehlukanela lokho obekuphuma ngaphambilini ukuthi inani elikhulu liyabe lingelabantu abavele phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abangamachumi amabili lanhlanu i-25 balabo ababanjwe bele COVID-19 sebesilile kuthi abalikhulu lamachumi amabili lanhlanu i-125 lokhe begula njalo abane sebelahlekelwe yimphefumulo ngenxa yomkhuhlane lo kobulawayo kuphela. Ukuqansa kwenani labantu abagulayo lokhu sekwethuse hathi uzulwa kobulawayo kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weMandebeleni. Udokotela Mthabisi Bebe wakobulawayo uthi ukuqansa kwenani labantu abagulayo kuveza ukungazilungiseleli kukahulumende ethi njalo abantu abavela kwamanye amazwe bayabaleka besamukelwa imuli zabo.
Xa sikhangele elizweni lonke nje jikelele kule problem ekhona abantu laba abaphuma abasuka kwamanye amazwe abantu abaningi bona laba uthi abahlali kuma-isolation centers olalaba thola abantu bayabaleka bengazange betestwe kuhle.
Kulabongi ezibhedlela zempilo lase-UBH ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela se-UBH umnumzana Nasisi Asijanga utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi kulabongi abalitshumi lasitshiyagalombili i-18 ababanjwe yilo mkhuhlane ngemva kokuhlangana lesigulane esibhedlela. Empilo abongi abalitshumi lane i-14 babanjwe lumkhuhlane. Ngalokho abongi bathi abajabuleli isiphatho abasitholayo nxa sebebanjwe umkhuhlane lo bethi indawo abahlaliswa kuyo ayilunganga. Unkosikazi Primrose Sibanda ongumongikazi empilo uthi isiphatho sabanye babo elangeni asijabulisi.
Kodwa kuze kube lanamuhla ngiyakutshela mina ukuthi there are more than 14 nurses asebebanjwe naleyi corona ngenxa yokuthi besingenanto zokugqokisa. Kodwa lanxa sengibanjwe naleyi corona sokuthiwa ngihambe lami njengomuntu wonke ngiyehlala khona lelangeni. So thina singagula ngisempilo angisengumntwana empilo yini.
Kusenjalo isibhedlela sempilo sike savala iward ye-casualty namhlanje kuseni kufafazwa imithi evikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi esibhedlela lesi udokotela Solwayo Ngwenya uthe lokhu kwenziwa isikhathi sonke ukuthi kuvikelwe ukumemetheka komkhuhlane. Unkosikazi Nozithelo Dube wesesibhedlela sempilo uthi bake bamiswa phandle bengakaze bathole usizo.
Besifukele esibhedlela namhla kodwa sithe sifika khona ngale sathola ecasualty kuvaliwa kwathiwa sihlale phandle bazathi sebesisiza siphomukuza bekhuluma ukuthi khona bekule patient ebhubhe ekuseni ebanjwe icorona.
Ezibhedlela eziningi kubikwa abantu nxa behlolwa bafikela khona kulokuthi baqale bafonele amaqembu avele emele ukuhlolisisa izigulane emakhaya. Okunye njalo kuyikuthi ukuhlolwa okuvamileyo i-rapid test ingahle ithi umuntu kalagciwane uhle ahlanganiswe lezinye izigulane kulokuthi ehlukaniswe abe yedwa. Lokhu kufaka abamongayo engozini ngoba bazabe belaye isikhathi eside. Abanye bahle baqale isibhedlela bengadlulanga emaklinika okwenza bahle bafikele ukufafaza igciwane. Okunye njalo ezibhedlela kuswelakala abantu abahle bamise abantu emnyango ukuthi bangene esibhedlela bagcine bebonakala sebengenile ukuthi bayagula lapha abongi lezinye izigulane ziyabe sezixhumane laye kudala. Odokotela bathi umkhuhlane lo kwesinye isikhathi awuhle ukukhanya masinya njalo ilizwe vele alizilungiselelanga ukulwisa. Abantu abathi bayawulwisa basemahofisini balakho konke kodwa abayibo ababamba izigulane abavikelwanga ngitsho. Elova enkundleni ye-Twitter izolo umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe ukuqansa kwenani labantu abagulayo kobulawayo leHarare kutsho ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuvalwa izalelo lezi zombili. Ngolwesibili kubanjwe abantu abangamachumi amathathu lani abalomkhuhlane bengazange baphume phandle kwelizwe. Ilizwe leZimbabwe liyaqala ukuthola inani elikhuphuke kangako elabantu abathola umkhuhlane bengazange baphume eZimbabwe. Nimele Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuthonisiswa kwentatheli zindaba ezimbili uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Takawira owenkampani ye-263 chat kuqale lamhlanje emthethwandaba kaMantshi Embare eHarare.
UChikore loTakawira betheswa umlando wokuphula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus as the COVID-19 national lockdown regulations. Umchuchisi edabeni loli umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uchikore lotakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhla ka 22 Nhlangula ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana lamalunga ebandla eliphikisayo ele MDC Alliance onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova abathunjwa ngabantu abangakaza kali kubana bangobani kuze kube gathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uchikore lotakawira abazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zibize amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uchikore na omelwa ligqwetha uPaida Moyo Sawurombe osebesebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye lotakawira yena omelwa ligqwetha uTonderai Batasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights laye baya kulandula lokhu besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ukuba izintatheli zindaba ngokusemthethweni. Uchikore utshele umantshi ukuthi wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba akazange ananze iziqondiso ze-social distancing. Utakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wayeveze incwadi zakhe zonke zomsebenzi emapholiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingupractitis Jeremiah.
Ingxethi ezicubungula izombusazwe sezincome inyathelo eselithethwe ngabezokholo abenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches elokuqoqa umhlangano phakathi kwamabhishopu lenkokheli yamabandla ezombusazwe achiyeneyo elizweni okubonisana ngokungenziwa ukuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lo mhlangano uza ngaphambilini kwesehlakalo sokutshengisela esiqoqwa mhlaka 31 kulinyanga ngenjongo yokutshela uhulumende weZANU-PF ukuthi uZulu usekhathele ngemisebenzi yenkohlakalo kanye lokubhidlika komnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
AbeZCC bathi amalungiselelo alumhlangano wamabhishopu amabandla okholo lesiKristu lenkokheli yamabandla ezombusazwe okhangelelwe ukwenziwa ngomvulo ozayo mhlaka 13 Ntulikazi eKentucky Hotel eHarare asekusibanga esiphezulu. Unobhala jikelele weZCC umfundisi Kenneth Mtata ulandisa kabanzi ngamalungiselelo abo alumhlangano.
Yebo, uzoba khona umhlangano wabakhokheli bamabandla amabhishopu behlangana lalabo abahola ezombusazwe ama-political parties lapha eKentucky eZimbabwe Council of Churches mhla ka 13 July bekhulumisana ngendaba lezo lenhlupho ezibhekane leZimbabwe. Sekonfirmile ama-political parties amanengi kusakhulunywa njalo ukuthi umhlangano lo uzohamba njani. Ama-bilateral pre-meeting asaqhubeka kodwa lo umhlangano uzohamba phambili mhla ka 13 July 2020.
Ingcwethi kwezokukhulumisana ngezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi linyathelo elincomekayo elithathwa yinkokheli yokholo lwesiKristu.
Kuyadingakala ukubana amaZimbabwe bekhulumisane. Okuqakatheleyo yukuthi sinanzelele ukuthi inkinga yeZimbabwe asoze ilungise kalula lula. Kuzathatha isikhathi, kuzadingakala ukubana abantu sibili badinge indlela abangathola ngayo amaqhinga lamacebo okulungisa inkinga ekhona eZimbabwe.
Emizameni esithe yenziwa ngaphambilini bebengabuyi emihlanganweni enje ababili abayibo abakhokhela amabandla amakhulu elizweni umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance loweZANU-PF umongameli Emerson Mnangagwa kusiya ngokuthi ngubani oyibizileyo. Kodwa uNkomo uthi ulethemba ukuba ababili laba bazabuya kodwa exwayisa ukuba Makunga kakatekiswa uchamisa lomnanga kwa kupela ngoba ekakatekile la mabandla mancinyane lenkokheli yawo kule mizamo. Enye njalo ingcweti kwezombusazwe unkosazana Similo Maphosa uthi kukakatekile kakhulu ukuba ihlangane inkokheli yamabandla ezombusazwe lawezokholo lwesiKristu.
Kukakatekile ukuhlonipha izizalwa zelizwe ibo abavotayo. Kungakho nxa sesikhangela nje ukuthi ilapha esikhona sibanga sokuthi akula ingqubela phambili eyenzakalayo ngezomnotho welizwe, kumele kube labantu abahlala phansi njalo bakhulume.
Uqhubeke ethi leli nyathelo eselithathwa ngabe-ZCC lingamangalisi ngoba esithi kwakuvele kusenziwa kusukela endulo kufakazwa la izehlakalo ezisebhayibhilini. Abohlangothi lwezokukhulumisana loZulu ku-MDC Alliance batshele intatheli zindaba ukuba sebeyitholile incwadi yokubanxusa kulowo mhlangano besamele impendulo evela kunhlangothi zonke zebandla kuthi abohlangothi lunye ebandleni leZANU PF bazokuhluza okumunyethwe yiyo lapho sebeyitholile. Okwamanje kungekho abangakhuluma ngakho phezu kwalowo mhlangano. Isiminengi imizamo esithe yenziwa ngabenhlangothi zenkolo ezehlukeneyo kakhulukazi lwesiKristu ukuba letha ndawonye abezombusazwe ukuthi baxoxisane ukudinga indlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe abathi seziphazamisa ezomnotho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zisithi lanamhla lokhu akukabi lempumela ebambekayo ngale mizamo eyenziwayo kusukela ngesikhathi sombuso kamuyi owayengumongameli Robert Mugabe. Ngakho ke loba ibukeka imizamo yabe-ZCC bazoyicela isivuthiwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siqhubekela phambili ngomonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi kalenelise ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba lathi sisebenzela emakhaya ngenxa yalomkhuhlane. Banengi abantu abathi bazatshengisela labanye emigwaqweni ekupheleni kwalinyanga bekhonona ngokugugudeka komnotho welizwe kanye lombuso webandla leZANU PF abathi uncindezela amalungelo kaZulu. Bathi wenze kahle umnumzana Jacob Ngarivume owebandla leTransform Zimbabwe, inhlanganiso esizimele zodwa labantu nje jikelele. Abathi ukutshengisela lokhu kumele kuguqule indlela okwenziwa ngayo kwezomnotho la kwezombusazwe. Kodwa abanye babo bathi besaba ibutho elilakho ukudubula abatshengiselayo emigwaqweni njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2018. Lanyakenye abantu bazibangene emigwaqweni bekhonona ngokoma kwempilo. Abakubandla leZANU PF bathi akumelanga abantu batshengisele emigwaqweni ngoba kulabanye abangantshontsha impahla ezitolo babhidlize lezakhiwo. Ukutshengisela okuza kwenziwa ekupheleni kwalinyanga lokhu kwenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU PF must go. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Josephat Mzaca Nguluve olwela amalungelo kaZulu, unkosazana nokuthula Adonsi ozimeleyo, lo mnumzana Joseph Kolite Chuma okubandla leZANU PF. UNguluve nguye osungula lingxoxo.
Yebo le mathi le abantu bangayesaba bathi basongele ukuthi kuzachitheka igazi. Kodwa ngifuna ukubuza abantu ukuthi abantu abasikhiyayo iviyo amaviyo wonke eZimbabwe bebulawa ukuthi akula mithi ezibhedlela, bebulawa ukuthi abanye bayazibophela ama-side cases ase-increasing. sikhangele abantu imtshato iyachitheka izintandane ziyahawula ngenxa yesimo esikhona. Kathesi akudingi ukuthi sibe zi-members fake izandla ezikhwameni. Wonke umuntu ufuza asukume ancedisane. Ngingabona umbiko ongayisiwo kwenye iphathi ikhona koBulawayo ityona isoziphatha ibambeke kulowo umkhankaso okhona ukuthi kulungise ihulumente. Abantu mina amaZimbabweni wonke singakhetha umhlobo, abantu ababambisana into leyi bangalimazi iy'mpahla zabantu, bangene esitaladini bahlale khona, bakakele khona, bengazuki kuze kulungise izinto.
Siyakuzwa Ngulube, isikole bambe khonapho ke sikhulume nomama uNokuthula Johnson.
Abantu kumele bazwisise ukuthi imatch leyi is not a political, aso political rally kumbe i-political gathering. Ayilani lokuthi libandla liphi. Leyi ngeyabantu beZimbabwe bathi bona hayi sikhathele ngoba baningi sibona ama-graduates amaningi. Abantu abalama master's degree baba ngama-domestic workers. So abakhona emsebenzini abatholi lutho. So leli ilanga leli is for Zimbabweans ukuthi bayathi wona ukuthi hayi enough is enough. Asonto yephathi ukuthi yenxa ukuzana uPF haa. Yokuthi wonke umuntu uyadubeka at this time whether ubuzana okubuka uMDC umbungaphi. So abantu kumele bahambe bayomatcha ngoba ukumatcha kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi you are simply lihambisa izikhalo zenu. Kambe ungubaba onjani? Nxa ukuthi i-government yethu izaba ngubaba ukuthi kungavela umuntu acomplain esechayo. So sithi ukuthi baba nansi singabantu abakho kodwa hayi thina sithi sesikhathini. So I think abantu kumele bacontinue bahambe bayomatcha. Enough is enough.
Bamba kancane khonapho Nkosazana Adonsi. Wathi sizwe ukuthi ubaba uJoseph Juma oyebandla leZANU-PF uthini ngodaba lolo.
Even kathesi singadlanje akumatshe. Umesithi lathi sekhithi uhulumende okaba umlakango kungene kumbe uhulumende okazibani ongelena lo. Nxa abanye beleku bengela buy into that hayi lokulizele asikusethi ndawonye. Akula lutho luyaphuma. Into ekhona abantu kumele benazelele kulona. We need to be proven. Mina I believe in an opposition that will say hayi kanti lokhu elikwenza so indaba lingakwezisiyana. Ngoba lingakwenza so thina we've got ama theories kumbe ama thesis asitshengisa ukuthi singenza so sihambe so kuyaphutha so. Lokhu yikho okutshengisa ukuthi umuntu ufuna ukwakha. Kodwa ungafuna wena ukugonqomisa into ufuna ukuthatha over into esifile uyakuthatha over into esifile ngenxa yani. Nxa ungumuntu opheleleyo usithi yi-opposition epheleleyo proper solutions while you are in opposition wanti yan opposition but ngesilungu yagambe in waiting.
Ye, so siyabona lapha-ke baba Mzaca Ngulube ukuthi uyakhuluma ubaba uJuma lapho uthi konke khonokho yiko yini okungalungisa ilizwe kumbe kumele abantu bekhulumisane.
Okwakathesi sesime kwaze kwadlula kunini kuthiwa kwenziwa ipolati kwasa kuzakhulisana kuye-transitional authority but into sesiyibona kathesi sokutshintshwa isisekelo sombuso i-constitution sitshintshwa thina besicabanga ukuthi yona ihulumende le kwavele yangena sokuhanjwe ekoti kungela nto ecacayo ukuthi yawina njani njalo ezomnotho ziyayehlula besicabanga ukuthi kuzaba ne-transitional authority. Sibuyele even kuma-US dollar kwakhala isikhathi sama-US dollar abantu bakwanisa ithi bezinto eziningi kakhulu batsha izindlu benzana nje sesibonisana kube la ma-proper reforms.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke sibize futhi umama uNokuthula Adonsi. Sibuyini okwezisatshwa ngabantu i-Adonsi besaba ukuthi zizadutshulwa besaba ukuthi kuzathini xa abantu bengena emgaqweni njalo nxa sesaba amasosha lake lasebenza lawo phela asoze lisebenze lawo kathesi kwamba njani.
Inkinga ekhona ngopresident wethu uyachaya. Ubaba wethu uyakatsa umuntu wonke nje ovula umlomo othi hayi uyachaya. So upresident wethu uyachaya ayikhona kancane. Into encane nje kuphela suchayile. So abantu into abayesaba kakhulu ukuchaywa ikudutshulwa ngoba sike sabona abantu bedutshulwa sike sabona nje okuningi. Indlela amapholisa lamasosha aziphatha ngayo.
Ye, kuba kubholide.
Do not rush to say, urhulumende lo usebuzwa amasosha, umuntu akaze yachaya. We have seen demonstrations ezenzakalayo sithi umuntu akaze ethethe indawo. Lezi zenza peacefully kungela kutshisa izinto landline, akunamuntu owachayayo. But lapho kwaba nama-riots khona abantu bebechaya, then there was a reaction from the police. Because you must remember that Amapola has been talking about people with Kalum Chaban. For instance, now, I haven't seen any statement that she issued Amapola's or Amasota. They are getting up to the Danuza Chaban. No one can say that. But already, you are now promoting you to the high school of the child.
Lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla lezanu PF unkosazana nokuthula Adonsi ozimeleyo lo umnumzana Joseph Mzacangulube olwela amalungelo kaZulu bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ongumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Njengesibonelo sokuzimisela ekulwisaneni lokuthengiswa kwabantu, uhulumende weMelika wethule ugwalo oluchaza ngalolu daba olwe 20th annual Trafficking in Persons Report, kumbe TIP, ngenyanga edluleyo. Ekhuluma lapho kusethulwa lolu gwalo, umabhalane omkhulu kahulumende umnumzana Mike Pompeo, uthe ukuthengiswa kwabantu ababanjwa ngamandla okusebenza lokusetshenziswa kwezocansi kuyaqhubeka emhlabeni jikelele.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide.
Kulabantu abayizigidi ezingamachumi amabili lanhlano 25 million asebekhulile. Labantwana abahlukuluzwa ngokusetshenziswa gadalala kanye lakwezocansi emhlabeni wonke. Lokhu yikwehlisa umuntu isithunzi sakhe yena edalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Okukhomba sobala ukuthi ukuthengiswa kwabantu i-human trafficking kuvi.
Ngomnyaka odluleyo, uMongameli Donald Trump waphungula olunye uncedo kubohulumende abalichumi lanhlanu abakusigaba sesithathu esetier 3 okuyiso esikhokhelayo kulolu daba njengokuchasiswa lugwalo lwe-TIP. Ngozibandlela kuwonalo umnyaka, uMongameli Donald Trump wathi eleMelika seliphe imvumo yokuthi kusetshenziswe imali eyingxenye yamadola ayibhiliyon ukwenqabela ukuthengiswa kwabantu. Umnumzana Pompeo wakhetha izibonelo ezimbalwa ezokuphumelela kwalolu hlelo ezimonyethwe kugwalo lwe-TIP.
22 countries received upgrade this year. 13 of them.
Amazwe angamachumi amabili asesusiwe ezingeni lesithathu elikhokhelayo ekuthengisweni kwabantu njalo alichumi lantathu phakathi kwawo akuzwekazi leAfrika.
Ugwalo lwe-TIP lukhuza amazwe ancediswa ngohulumende awo ukuphoqa abantu ukuthi besebenze. Njalo alokhu ekhokhela kulolu daba ezingeni likaTier 3 phakathi kwalamazwe kule China lapho uhulumende webandla leCommunist Party andise ukuphoqa izizalwane zakhe ukuthi zisebenze kusimo esibi sokuthuthukisa uhlelo lwakhe okuthiwa yiBelt and Road. Abasebenza lapha ngabomhlobo weUyghurs kanye labokholo lwesiMuslim abalutshwana kulelo lizwe ababanjwa ngamandla ukuthi besebenze eXinjiang lakwezinye izigaba zalelo lizwe. KweleCuba, uhulumende kamnumzana Castro uthembe imali evela kunhlelo zakhe zempilakahle. Kule ngcwethi kwezempilakahle ezizinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ezisebenza emazweni angamachumi ayisithupha 60. Abanye babo sebabaleka njalo bathi babanjwa ngamandla okusebenza kulawo mazwe. Amanye amazwe ayavumela ukuthi abezempilakahle bebasebenzele lanxa kusobala ukuthi babanjwe ngamandla njengoba bethathelwa incwadi zokuhambisa ezama-passports, izivumelwano zabo zokusebenza zingacacanga, njalo iholo labo lisiya kubohulumende bemazweni abo, hatshi kubo. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Lolo beguludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Siziqhubeke ngokukhangela ebezihamba phambili phakathi kwabantu abahlolwe umkhuhlane we-coronavirus izolo kutholakale abaphose bafike ikhulu 98 belawo. Lokho kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kwaba ngamakhulu phose ayisitshiyankalolunye 885. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinko.